ngapha leka umthambiso and into yenzakalayo kubana ngisebenzisa ithubu okwamanje ikhasethi okusho ukuthi ngithambisa ngethubu. Iproblem yami engilayo kubana kulakho kubana ithubu le iblokhe ingabhlokha umthambiso ufuna ukubuya ngendlela yawo i-normal way ofuthi lapho kule nkinga khona ngoba kule nto le engivalayo phakathi kwethiwa yini i-urethra ngaphakathi lapho eyiyo engivalayo ma ngawufuna ukubuya ngendlela yakhona linto iyabuya ibhlokhe nxa ibhlokha khona phana ngizokuhlatshwa kakhulu okubuhlungu kakhulu kubuhlungu kakhulu lokho kuyinto
odokotela bona bathi ungancediseka njani
odokotela ukuziva abela kuthiwa khona bangi-operate bakhuphe le into eyiyo enhlabayo engiyizwayo kudingakala imali engange-$250 to $300 of which mina kunzima ukubana le mali ngiyireyize ngoba ngihola amazimdollar njalo it will take ages for me ukuthi ngiyireyize le mali ngeholo lami engiliholayo yiyo iproblem engilayo and la mathubhu njengoba ngitshilwa ngaphambilini ukubana okuntu lokhu kuyabhlokha ithubhu le iyabhlokha at times ngenxa isibhlokhile khonapho-ke lapho ngiba ngilenkinga khona ngokuthi umthambiso ubuye ngendlela yangikhona vele kuyala ngoba linto iyavala ihlaba futhi kubuhlungu kakhulu so-ke kuyenzeka ukubana ngenyanga inye ngibe lakho ukutshintsha lithubhu kabili kumbe kathathu inyanga inye le nto ngifuze ngibana ngizithengele mina ngokwami ngiyami imali so which means I have to buy it 3 to 4 times per month so iyadula kuyangidulela kakhulu ngoba into le combined ibhegi langikhona necassette it costs about $5 to $6 so konke konke kunzima kimi ku-expensive considering imali engiholayo mina
abangathanda ukuxhumana lawe mhlawumbe abaloncedo bangakuxhuma njani
abangathanda ukubana baxhumane lami mina ngikobulawayo ngihlala kunumber 20 David Bernard Road kobulawayo inombolo zami ngu-0782310750 ngizaphinda njalo ngihlala kunumber 20 David Bernard Road kobulawayo eWaterford kobulawayo inombolo zami ngu-0782310750